emhlangabeni oqhutshwe ngokuqoqwa ngabohlangothi olucubungula kundaba eziphathelene labantwana olwe-Child Sensitive Social Policies, CSSP, phansi kwekolleji le-Women's University in Africa owenzelwe e-Rainbow Towers. Ingcwethi zithi balehlandla elikhulu abazali ekukhuliseni abantwababo ukuze bakhule belolwazi olwanelayo lokuzivikela endabeni zokuhlukuluzwa lokwendiswa besesebancinyane. Umfundisi Mazwarirashe Mabhugu uthi umhlobo wabazali kulezi nsuku yilabaya abangazikhathaziyo ukukhulumisana labantwana phezu kwezehlakalo zempilo, bethi ngoba kuyinto ehloniphisayo bekhohlwa ukuba lanxa bengaqhubeka befihlela abantwana phezu kwalezo ndaba bengagcina bezithola kwezinye indawo, okuyinto eyingozi ngoba bezaluthola ngendlela engayisiyo lolo lwazi. Endulo umzali loba abemuli abanjengobabakazi labo malume bebelomthwalo wokweluleka umntwana ngokumtholisa ulwazi oluyilo phezu kwendlela okumele aphile ngayo kiko konke okubalisa kwezemacansini lokuba azwisise ngokusebenza komzimba wakhe ukuze avikeleke kundaba zokuhlukuluzwa, utsho njalo uMabhuku.
Umsebenzi womzali ngendaba yemacansini ngeyokuthi khona kumele sifundise abantwana ifundiso zeBhayibheli ngendaba emachansini, ukuthi iBhayibheli lithi lona into emachansini kumele imelele umtshado. Kumele sibe sifundisa abantwana, kodwa asikuyenze. Angazi ukuthi khona sifuna ukuthi khona abantwana bakhule abe abantu banjani, silenkinga.
Lanxa bevumelana nalo mbono abantwana abangenela umhlangano bevela ezigabeni ezehlukeneyo, bathi kumqoka ukuba abazali lohulumende bakhangele inhlangothi zonke ukudinga inkinga ezibangela indlela abaphathwa ngayo okubalisa ngesikhathi sendlala. Abantwana ngokwabo abangenela umhlangano bakhala ngokuthi bachiywa ngaphandle sikhathi sonke lapho kuhlelwa inhlelo eziqondana labo bengaphiwa ithuba lokutsho imibono yabo. Lumbono ugcizelelwe nguMunashe Madana, ukhansila kamanisipala wabantwana esigabeni sesilobela eNkabazwe, yena owethule umbiko wakhe emhlanganweni lo.
Mina njengo child councilor ku government ngithi indawo ezingama ezemakhaya ama rural areas, mina ngithi i-government ingakwanisa ukunceda ngokupha abantu njengama youth workers, kuyakwanisa ukuthi indawo bangakwazi ukuhamba befundisa abantwana njengokuthi indaba zokulobola besabancane ngayehlisa inamba yangikhona ukuthi abantwana bengalobolwa besabancane ngoba kule effect yangikhona enzekalayo.
UTruth Chuma waseNyathi High School esigabeni seBubi eMathebeleleni North uthi okunye uhulumende angaphathisa ngakho yikulwisana lobuyanga ebantwaneni ikakhulu abemaphandleni okungehlisa ukuhlukuluzwa kwabo.
Esikucelayo kuhulumende ukuthi uhulumende uzame ukuthi uthathe labo abantwana abangela zindlu zokuhlala, abangatholi ukudla okweneleyo, izame ukubasiza ukuthi bethole ukudla okweneleyo ukuze labo benjani bekhule bebe ngabantu ababonakalayo emphakathini.
UProfessor Tubuloho Maundeni ofundisa isikolo semfundo yaphezulu se-University of Botswana obekhona laye kulomhlangano uveze ukuba sewakunanzelela ukuba abazali abazihluphi ukutholisa abantwababo ulwazi olujulileyo kwezempilo bephetha sebesenkingeni ngenxa yokuswela ongabeluleka ngendlela eyiyo. Ungenwe ngamalunga edlula kancane amakhulu amathathu abevele emazweni alitshumi, iningi lawo kungawezansi lezwekazi le-Afrika. Lumhlangano wesibili owenziwe ngosizo lwabe-UNICEF lesida bekumele kuphawulwe ngokusemthethweni ugwalo lwakuqala oluveza inhlolisiso eyenziwe eZimbabwe phezu kwesimo sabantwana eyeZimbabwe Child Monitor. Seluzaphawulwa ngelinye ilanga lolu gwalo njengoba obekumele abe ngumhlonishwa kilo umphathintambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. David Parirenyathwa engasanelisanga ukuza kulomhlangano. Abaqoqi behluleke ukuchasisa ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.